Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilugandaba hola mgela imsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 11 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje liyaqhubeka lisehla inani labahlaselwa ligciwane le coronavirus elizweni. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapholisa.
Kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa.
Kambe unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxilium Mnangagwa engaba wathola isicoco ngakwenzayo empilweni zabantu na kumbe ngokomdeni?
Lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansela kumawadabo, hayi ukuthi first lady uke eHarare esiyemaphandleni esiyapheka izithwala.
Umhlabeleli uSikhosana Buhlungu ukubulawayo lamuhla lapho apheka khona idlalade elitsha. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla kancane kancane. Kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amane 405 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi alichumi lanhlanu 15,178 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, okulinani elehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Zakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapholisa e-Four Winds ngeviki edluleyo ngesikhathi zizama ukuntshontsha. Ipolisa leli lidutshulwe izigebengu ebezizama ukubamba usiphatheleni elokitshini leluveve ngomvulo. Inkundla yendaba zobulembu e-site ithi esinye salezi zigebengu sidutshulwe ngamapholisa safela enzikini yedolobho e-Unity Village. Inkundla le ibika njalo ukuthi kulamapholisa amabili amiswe emthethwandaba izolo esetheswa amacala okubamba inkunzi ehlomile. Amapholisa la nguBongani Mpofu loDalubuhle Ndlovu, bona ababotshelwe eBaitbridge bezama ukubaleka elizweni. Amapholisa athi izigebengu ezihlasele eluveve lase-Four Winds zivele kwele-South Africa lapho ebezicatsha khona. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yiProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Siyinhlanganiso yezakhamizi kuyasidanisa njalo kuyachaqisa umzimba ukuthi sokulabantu abakuthatha kube yinto encane ukuhlasela babulala abanye abantu. Ngokunjalo ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele njalo zivula amehlo lendlebe zingezwa kulabantu abanjalo baphangise bazisane njengezakhamizi bavikele lamapholisa.
Kulamaqembu amabili awezigebengu lezi abikwa evele kwele South Africa evele ehlose ukuzobamba inkunzi khona ngapho kobulawayo. Ungathini ngalokho?
Ukuganga lokhu kukhanya imithelela yakhona ivelela kulaba abantu asebefunde ubugebengu lokuba imgulukudu nxa beselizweni lakomakhelwane le-South Africa. Ngokunjalo-ke kutsho ukuthi sebekunanzelele ukuthi lapha kobulawayo leZimbabwe nje jikelele kulula ukuthi bafike benze ubudlova lobo bekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bathwala imbhobho kayisiyo mvamisa ngokunjalo ke sebathola indawo yokudlalela bephuca abantu imphefumulo yabo lezinto zabo abathe bazisebenzela nzima siyinhlanganiso ke siyakusola kakhulu khonoko okwenziwa izidlova lezi ngoba sokuveza sobala ukuthi abantu bakithi sebephakathi kwengozi
Amapolisa ayiwo alomlando wokuvikela uZulu ngokulwisana lobugebengu obunje lawo akhanya amanye awo engasathembekanga ngoba akhona amiswe enkantolo yesetheswa icala lokubamba inkunzi ehlomile ungathini ngalokho
kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa basuka bayecatsha ke ngemva kwaleyo uniform yamapholisa kodwa ke umfukula wabo wokuganga usuka uvele masinyane khonoko ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqinise isandla abantu babambane ukuze izigebenga zonke lezi zivalelwe njalo nxa zitheza zavalelwa kazihlalo kwesikhathi eside zingakhitshwa masinyane ukuze impilo yabantu beZimbabwe iphephe kukhanya ubugebenga lobu buya bumemetheka ngemihla yamalanga ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi amapholisa akwaqinise umthetho awaqinise isandla kube sokusithi ke abenkantolo labo nxa besehlisa bejezisa laba bantu baqinise isandla ukwenzela ukuthi kube ngumzekeliso kwabanye abangabe befisa ukuthi bakwenze khonoko ngoba abantu beZimbabwe abantu bokubulawayo abasekho safe
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Sikazi kamongameli welizwe uOxilia Mnangagwa ngomunye wabaphiwe izicoco zokunanza imisebenzi abayenzela umphakathi umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa bakhona abakhononayo besithi unkosikazi kamongameli bangamelanga aphiwe isicoco ngoba lokhu sokululaze lezi zicoco Siqoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu saqala ngumbuza ukuthi ukubhodabhoda ngelizwe okwenziwa ngumkamongameli ephekela izakhamizi isitshwala esinda izindlu lokunye okunjalo njalo akusikho na ukumenze wathola lesi sicoco
akusimsebenzi wakhe akusimsebenzi osezingeni lakhe njengomnkosikazi kamongameli akusimsebenzi wakhe lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansila kuma ward abo hayi ukuthi ufirst lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izithwala simbekelele ukuthi njengomama welizwe abe ngumama osenzela izinto ezizavusa ilizwe leZimbabwe abe ngumama owenza izinto eziza ukuthi ilizwe leZimbabwe liphinde lisimame umnotho ubuyele ndaweni yawo esiyazi ngakhona eZimbabwe yakudala hayi ukuthi abe siyapheka izithwale bonisa ngamandla ubuyanga belizwe laseZimbabwe yebo kulungile ukuthi abonakale ebantwini kodwa kangabonakale siyapheka izithwala abonakale siyavula izibhedlela abonakale siyavula mhlamba amakliniki aphinda abonakale emebhesi yavula izikolo nothi uthabonakale siyapheka izithwala
nxa ukhangele indlela aziphatha ngayo unkosikazi kamongameli Mnangagwa umqathanise unkosikazi kamoya ihoropati mkabe umehluko okhona ngonjani
mina angiwubona umahluko phakathi kuka nkosikazi uOxilia Mnangagwa lonkosikazi uGrace Mgabe bobabili baba ngo first lady abangakwazanga ukuthi bakhuthaze omongameli kade bengabayeni abangabayeni babo bonke ukuthi bayenze okungcono ngelizwe leZimbabwe ngokunjalo nje mina angiwubona umehluko umehluko omncanyana ongabukho khona yilokhu ukuthi unkosikazi kaMongameli Mgabe wayengumuntu owayedume kakhulu ngokukhuluma ukuthi lento zonke ayezikhuluma wayengalandaba lokuthi zifika zinjani ebantu zibe njani ebantwini ayezitsho kubo wayekhuluma nje loba yini njalo uGrace Mgabe udume kakhulu ngokuthi uke waba ngumuntu obekuthiwa uyadelela kakhulu sike sambona futhi lapha afike khona lapha eSouth Africa wazi waba lecala lokuthi usuke wachaya intombazane akade ithole ilo mfana wakhe ngalokho nje yena uGrace Mgabe ngamuthi ukuthi ube ngu-first lady obengeke sithi wenza isibonelo esihle ebantwini baseZimbabwe kumbe ebantwini abangomama baseZimbabwe asiyibonanga into enkulu ethena ayenzileyo ngaphandle kokuthi azwakale ngokuthi kusasa usethe usethukane lomunye wathi kusasa useyenza ukuthi azange sibone izinto loba ukuthi sizothiwa ubonakala nje ehamba yedwa ezindaweni engahambi loMongameli Mgabe yebo unkosikazi uSilvia Mnangagwa ngoba uyahamba lapha ebonakala emaphandleni engahambi laye uMongameli Mnangagwa ehamba yedwa kodwa ekusizeni ukuthi kulungile izwe leseZimbabwe bayefana ngoba naye unkosikazi uSilvia Mnangagwa lokho engenileyo nje asilibona ujintsho lokuthi hayi sokulo first lady omutsha loMongameli omutsha ukuthi hayi sebeza kwenza ngcono kodwa ekusizeni iZimbabwe ayikho into abayenzileyo bonke bobabili esizileyo ukuthi iZimbabwe kumbiqhubekele phambili ngoba la manje sisayibona iZimbabwe lokhu lapho uGrace ayichiya khona esesengu first lady la manje sokunguye umama uSilvia Mnangagwa isiZimbabwe saselapha sibona intshintsho
unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ezim imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC
kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi izikolo kazisoze zivulwe ngesikhathi ilizwe elingezelelwe ngamaviki amabili ukuvalwa phansi kwemigoqo ye-lockdown. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kube lokuzamazama komhlaba i-earthquake echaye eCaribbean ngomvulo emadabukakusa. Ukuzamazama lokhu kubikwa kufike endaweni zeBinga ngesikhathi sehola lesithathu ekuseni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7 siyabonga indaba elisethulela zona lisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswa ngoba vele la lingasilo lizwe eliyiwani ilizwe leli lahlanganiswa uJohn Cecil Rhodes ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleni ukuthi azakwenza leli lizwe li njalo uQueen Victoria owayekhona ngaleso sikhathi wambuza wathi kungani ufuna ukuhlanganisa leli lizwe wathi ufuna ukulihlanganisa ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleyo so ilizwe leli vela silolizwe eliyiwani singakwesabi lokho njalo singalwisibanga lokho ngoba yinto ekhona lama British ayayazi kasikhulumisane kuzwisiswane kufakwe imingcele eyayiveli khona ekuqaleni ukuze singahlalisi ulusalo ukuze omunye umhlobo ungacindezeli omunye umhlobo yiyo into eqakatheke kakhulu leyo singahlala singacindezelani akusoze kube lokulo kodwa ukulwa kuphephethwa yikho lokhu ukuthi kuba lomhlobo obangcono kunomunye bantu bakithi singakwesaba khonoko izizukulwane zethu zizahlala zicindele zivelekile njalo nje asifuni ukulwa thina ukulwa siyakuzona sifuna ukuthula kodwa ukuthula kufanele sikuthole sikhulumisana hleze etebulini sitshelana iqiniso sinikana ama fact omunye la isethulo kwakho omunye la isethulo kwakho kungaliko ngiyabonga
Studio 7 linjani linjani ngezindawo ngezindawo ngathi nasiyaphila loba singavukanga kahle mina ngivele Plumtree olokhulumalo ngilesimanga esiyi-1 ngodaba lamasela atshontsha phakathi kwedolobhu agqekeza amashophu phakathi kwedolobhu ukuthi bagqekeza sikhathi bani kule curfew phakathi kwedolobhu amapholisi abe patrola ngathi I don't think amapholisi uma engapatrola edolobheni the way abapatrola emini ngakhona ukuthi bahamba bengena labantu emashophu bedinga ama-mask I don't think ubusela lobu ngabakhona lobo ngiloko ngikhala futhi Studio 7 asikaye sizwe likhulumezethe indaba siyacela like likhulume nathi ezethe indaba abantu beke bezwe ngikhuluma ngePlumtree uphume uthi uphume uzeyethi kondolwane sokutshontshwa ngemibhobho ukhuluma ubusela kwenzakala daily but nankuke kwenzakala phakathi kwedolobhu ayikhona ngapi okulama-light khona siyacela like lesi address yebe sike sizwe sibili ukuthi u-station commander wamapholisa yena uthini ngoba lokho sokuhlupha lokho sokukhathaza sibili kutshontshela abantu abangenani abazizamelayo njengakathesi asakwazi phela ukuthi uma kunje kumbe sukwenzakalani njengoba amapholisa akhona layo engabantu abahlanganisa kanjalo uyathole ukuthi abaselandaba Studio 7 sicelekelikele sikhulumele nabo siyacela
awu sanibonani sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo idiwa likamambo ethangane kosikhobokhobo besicela ukuthi ube kuyayenza sibambaneni bantu beZimbabwe sobonene ukuthi siyakhipha isitha esizani PF sibambaneni kakhulu ngoba abantu laba basebenza 3 months phakathi kwe 5 years manje sokuyavotwa kuyathi sokusele 3 months benikeza abantu okungama rice lokungama futhi okuncane iqeda libe selisithi iyasebenza izani PF akulalolu lalezi zimoto eziphiwe izinduna akube yizizinduna mazifuna izani PF zivotelele zona abanengi abafowethu bagcwele emazweni abanye South Africa kuphi kuphi Botswana akulampila kahle eZimbabwe so asiboneni ukuthi izani PF iyaphuma manje isitsotsi lesasinanzeleleke iphume ingabi nechance ngajabula le audio ma ingafuni angayethuselwa izani PF avote lapha afuna khona ebonta ngapi thola ukuphila ngajabula mpela mayifundwe le audio
salibonani salibonani ku Studio 7 hayi thina singugogo abahlala elowa gwiru kuward 7 hayi into ezikhulunywa lapha ngombono wethu thina sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bezaphiwa izimoda zokuthi ba-disturb labo kungamabandla okuncane lokhovile kayisikho ukuthi kumele izifiso zabantu kumele izifiso zikamnangagwa sibuhlungu kakhulu bangabona abantu bethule bathi abantu bathulelane abantu bathulela khona ukuthi babone ukuthi akusela ncedo besaba khona ukubulawa khona ukuthi uyabulawa ungakhuluma iqiniso ngabantu abanjani amaprofesa sibili abangela ngqondo zokuthi bafuna ukukhipha ilizwi edakeni babe besiyaphiwa izimoda zokuthi babe bona bevotela umuntu wokuthi babone ukuthi yena uyasutha yedwa labo njengoba kathi sebazagijima ngezimota lezo abantu behlupheke elizweni kathi sabantwana bagcwele ilizwe lonke leli umhlaba wonke bayafa kumbe ukuthi bona kabafilwa thina sibuhlungu kakhulu ngento abayenzayo bona obokungamabandla konke khona okungu-16 osokuphiwa izimota zokuthi khona bona baphile ilizwe lisifa ababoni banjani abantu beZimbabwe babulala ilizwe ngabomu abanye bangcono bayakwazi ukuthi idemokhrasi yabo yayimazweni abo iyasebenza eyalapha kayisetshenziswa idemokhrasi kusetshenziswa ukubulawa abantu ngakhuluma iqiniso sibuhlungu jonga
livuka njani basakazi abathandekayo liyasakaza lisakaza indaba ezinhle ezimnandi likhuluma losamethembe lapha ophuma elupani khonaphana kwamabhumi bese ngiqanisa khayela ema-13 thanda ubingelela wonke nje ema-13 laphana esigabeni sakomanzini ngithanda nje ukuthi ngithi izihlobo zami ubaba umnanga khonaphana kulezithembiso azithembisa kakhulu ngesikhathi efuna ukuhlala esitulweni laphana ngitsho lokhu kodwa akwenzileyo ngitsho lento eyodwa oke uhlaleleni njengoba uyazibona nje layi vele ukuthi kakwanisi nawe uyatshiyela abakwanisayo bezama ukuthi benze ngcono sithwele nzima emazweni lapha sithwele nzima sibizwa abantu wokuza sixotshaniswa ngabantu nsuku zonke hayi sokwenele
ya madoda kithi linjani ngiyacela ukubuza lapha madoda kithi into engiyibuzayo nansi ngisesigabeni semagwadi lapha uwatwelufu uchipu wa mubango ngile nkinga enkulu kakhulu usobhuku wakhona esingwa enguye tongo obhedi moyo ngiyoku tongo yetsobhuku futhi ube walowo wasephiwa futhi isikhundla sama vidiko tongo uthiwa ama vidiko into mayisayo uthi khona mina ngingakhulumeli ifusi likakhulu uthi ifusi lakho ngingalikhulumeli kodwa yena uvalile amasimu kayise logogo wakhe lo labo anti bakhe abavala nga ngisiza ukuthi khona ngumvidiko uthi kwabanye iswele by 70 kodwa yena ungathi ukhangele iyadi yakhe kusho ukuthi ngathi khona iyachaya ku 200 by 400 otherwise ngirafu khona apho inkulu kakhulu kodwa kwabanye khona kufuneka iswele by 70 nga isa kithi kimi ngapha uthi yena ifusi likanyemu na ukhulama ngenyemu sibili ngunyathi uthi ifusi likanyathi yindawo yamadlelo ezinkomo so ke unyathi lo njonga ngithi ngukhulu ulabafana lesizukulwana ulaso esiningi kakhulu ukuthi khona esinye ngibona indawo umhlaba kawunabuluki angikwazi khona bazathatha ngamasimu nga ekhuma futhi yena uthi yena laba ngalamasimu bazaginga ayisengizikuthi nga yena kuthiwa ngumvidiko yakuthiwa nguyelisobhu nga engathi bazaginga ebantwini bakhe abantu bantwana bazakuphephela ngayo lapho enovalo khona ayi nto khona bakithi ike lingincedisi ngiyakwazi khona lingaphaphisa lokho bakhona abangancedisa ngefusi ngoba uthi khona ukhulunyemu wathiwa engafa yena lensimu yakhe ifile ye lina lifuna ukuhlala lilinde emangcwaba kodwa yena lapha khona amangcwaba ngibo walindile waqamelile kafuna abanye beqamela amangcwaba ayezihlobo zabo yabo amamisa msemani ngakhulu ngixolele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usebalukhulu wedolobho leNew York umnumzana Andrew Cuomo usethiye umsebenzi phezu kodaba lokuhlukuluza abesifazane alethweswayo. Kolunye udaba ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngenani lezingane ezibanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantwana abafika phose inkulungwane elikhulu 100,000 abasezibhedlela behlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngokunjalo odokotela abelapha abantwana bakhuthaze uhulumende ukuthi aphange avumele ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 eyabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lambili 12. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus.
Iquestion enkulu yiyo leyo ukuthi kanti igciwane leli ligciwane nje eleqayo from enyamazaneni langena ebantwini noma ligciwane elacreatewayo kuma laboratories. Kungenzeka ukuthi ligciwane elacreatewayo not ukuthi intention yakhona kwakuyukuthi lisetshenziswe ukubulala abantu kodwa uthole ukuthi mhlawumbe kwakungama experiment ukuzama ukubona ukuthi igciwane leli lingakwanisa ukuzitshintsha okunganani njalo futhi kunganidakala ama vaccine anjani ukuthi alwisane lalo. Then kungenzeka ukuthi kwenzeke i-accident maybe omunye wama-scientist la esebenza ngalo lamngena and then layo waselidlulisela phambili enganakeleli ukuthi usebanjiwe ligcwaneli. So mina ngingathi ngindaba mbili ekuthini ngibelieve ukuthi gcwaneleli kungenzeka ukuthi la creator whether ukuthi la creator ukuthi libulale abantu noma lapheka ngemistake kuma laboratory abo pathe belilungisa khona yikho ngingakwaziyo ke lokho and I think kulama investigation aqhubekayo nge-Wuhan Virology Institution eseChina lapho ocajangela ukuthi igciwane leli laphuma khona. Ama variant la sizowabona etshintsha esiba maningi futhi ngokuya kwesikhathi ngiba abantu bengavaccinatwa lalo lilokhe lispreada kusho ukuthi lispreada liyabe lilokhe lalo lizitshintsha li-adapta ngoba ekugcineni i-virus leli lalo i-intention yalo akusikho ukuthi igciwane leli liyabe lifuna ukubulala abantu lona igciwane leli lalo lizama ukuphila.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa
kumbe sizabona liqhubekela phambili njengoba lokhu lithiwa liyaguquka.
Inkinga enkulu kakhulu esiyibonayo ngabantu laba abadawutayo abangafuni ukuvaccinate for ama reasons ahlukeneyo, abanye abathembi isayensi yakhona, abanye ngababeliever kuma conspiracy theories ukuthi vaccine leyi iyalungiselela ukuthi iphungule ipopulation emhlabeni. So as long as ukuthi abantu abangakholelwa ekuthini igciwane leli liyingozi abangafuni ukuthi bavaccinate, sizobona igciwane leli liqhubeka lispreada njalo litshintsha along the way. So mina ngokubona kwami igciwane leli into esizogcina siphila layo iminyaka yonke, and kuzomela ukuthi abantu bahlale bevaccinated until kuze kube labantu abavaccinated enough ukuthi sithole lokho abathi i-herd immunity. Lapho abantu abaningi mase bevaccinated igciwane leli yabe lingasakwazi ukuthi li-continue li-spreada, and njalo imizimba yabantu iyabe isiqinisiwe, ama-immune system abo esiqinisiwe yilama vaccine ukuthi sikwazi ukulilwisa igciwane leli. Kodwa ukuthi lizophela dududu angiboni mina liphela, ngoba ungakhangela imikhuhlane eminingi efana labo AIDS, igciwane le-AIDS even nanamhlanje alizange liphele, kodwa abantu sebekwazi ukuphila lalo as long as abantu bevaccinated. Lingabi igciwane leli lingasatholi ipower yokuthi ligulise abantu libabulale, kodwa sikwazi ukuthi silicontain ngezinye indlela sizophila lalo, kodwa sikwazi ukusurvive lalo lingasibulali.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni sesabelweni seVirginia. Umculi wenkayi uSikhosana Buhlungu uthi olubhekise kobulawayo lamuhla ekuseni ukuyacindezela idlalade lakhe elitsha encedisana lomunye wakhe uMadlela Sikhobokhobo. USikhosana wathola isicoco emncintiswaneni webulawayo Arts Festival ngomnyaka odluleyo njengomculi olodumo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ingoma ozirekhoda uzingayo?
Ngiyarekhoda ingoma ezingu-4.
Kuvela uzichaye kumbe ngezinye ezintsha?
Akezintsha, eyabe ngizichaye ngizidlalisa kodwa ngingazikhethi. Enye ngiyachaya nomfana kaMadlela.
Get the fire.
It's a
Leo ke ingoma uthiwa kumnandi la eka sikhosana buhlungu ehamba lesikhosana band besilaleleke ingqoqo ayenzele osithandekile mhlanga we studio 7 esengayi singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidujulwe ngamapolisa sigqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.